ukongresswoman Basilo ulelungile lakhe lokukhuluma eyakhe intando ayabeyibona ukuthi iright. Thina njengebandla le-MDC yalaye liqoqelwa ngubaba uChamisa sithi khona saba lobufakazi obumangalisayo obokuthi umhlaba wonke jikelele wasala ubamba inkamazi ukuthi kanti i-judgment yaphuma ngendlela ephume ngayo khona kufaka ubufakazi obunjalo. So thina njengebandla le-MDC singeke sayekele izanto lokhu sitshontshela njalo ukongresswoman Basilo abakwazi ukuthi asixwayisanga namhla ungena kukhetho silokhu sikala ngokuntshontshelwa. Lo mnyaka kube ngumnyaka wokuqala ukuthi sitshengise umhlaba wonke jikelele lezandla indlela abantshontshwa ngayo.
Ye uthi khona-ke kumele liqalise ukukhankasela ukhetho oluzayo likhohlwe ngalokhu ngoba yikho bakwenzayo labo lapha kwele Melika kuze kungene umongameli Donald Trump. Ukuthatha njani khonokho?
Liqiniso leli kuye umongameli Trump kazange arige ama-elections kwaba nokukhonona okuthize esengenqile kwacukacuka inombolo kwavunyelwana ukuthi inombolo ziyakhombiswa ukuthi uTrump uyimile. Kanti manje thina akasitheli ukongresswoman Basilo ukuthi okokuqala iveki yasinike ezinye inombolo ezokuthi ukhetho luhambe njani, yaphinde okwesibili yasinika inombolo futhi ukuthi ukhetho luhambe njani, yaphinde okwesithathu. Kambi kudinga nyanga yiphi ukuthi abantu babone ukuthi ukhetho luhetho lolukutsho nje?
Lizabe liloke liphikisa kufike kanganani ukuthi liloke sithi umnanga kawinanga ngemfanelo?
Sile mnyaka eyi-19 silokhu siphikisa ukhetho olenziwa yiZANU-PF. Sizazilokhu siphikisa size sithole izibuzo ngoba sesidiniwe ukuthi abantu abalihlekanyana yibo abatshontsha umnotho welizwe bakhomba ngowaphakathi. Thina sizalanisa seZimbabwe sisidla imbuya ngoluthi.